uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bechilo ukuthi ngona namhla hayi akusoke kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile etown kuzo demonstrate ukuthi bahambe bayathatha ama leaders ze CTU ojafethi labo mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena etown besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sesenza udlakela ngibona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi, angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera. Kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping. Kangcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwe-cholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke. Akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo la-section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifunga ihlangana egwanzura hayi lingasasebenzisi kule cholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba ye-cholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu babobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngokuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ngikhona hayi ngumuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu laba bamsupporti abantu baphakathi lapha eZimbabwe labantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ngikhona intuthuko iyenzakele kuhle lapha elizweni.